amanzi ludubo olukhulu esigabeni sezansi emandebeleni osekubangele ukungabi lentuthuko. Iningi labantu liphila nzima ngokudinga amanzi okunatha, kuthi lapho bewathola sebehambe umango bahlawuliswe ukuwakha. Unkosikazi Sibongile Ndlovu uthe idamu labo ladabuka sebenatha emthonjeni, bancedwa iwindimili yakonyongolo njalo bayahlawuliswa ukukha amanzi lapho abawathola khona.
Asila manzi lesihloza sizidubeka ngoba idamu lethu ladubuka. Kathesi sinatha emthonjeni sicitshile, izikotsho lazo izikotsho zakhona zisile, but selewilimini leyakonyongolo kodwa layo kwesi sikhathi amaphayipi angikhona asuka avuze. Sathatha emangweni lapho abakeze sibhadalisa khona. Sebesikhithisa ama-R50.
Unkosikazi Nokuthaba Ncube uthe izikotsho zafa bakha emthonjeni, ethi abezempilakahle bathi bengawanathi ngoba aselobulembu obuluhlaza, ethi bacela ukugejelwa izibhorani.
Besifike emthonjeni mthomankhona kodwa abayesi bathi awufanelanga siwanathe ngoba besizebesicela ukuthi ngabo le ncedo ezingasinceda zisigolele ezinye izikotsho ngoba lesi silaso vele sisikha abantu abaningi, inyuze i-more than 200 yesika khona lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakonyongolo eSt Joseph's, unkosikazi Evelyn Khumalo uthi sekuqhamuke umkhuhlane wesihudo esilegazi, kuthi abanye bayaqaleka ngenxa yokuswela amanzi emzimbeni.
Lokhu kuyasihlupha ngoba lapho abantu bemkhuhlane siminingi, abanye bayahuda igazi, abanye bayawa swela amanzi.
Iningi labantu kulumango likhala langenkokheli ezimela abantu edalele phalamende kunye lohulumende abangenzi lutho ukubanakekela, bona bephila nzima kangaka ezweni elilozibuse baze baswele lamanzi okunatha nje. Kodwa lokhu ngimele iStudio 7 yiseSt Joseph's eKezi, ngingunompumelelo Moyo.